sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sabani kustudio 7 basakazi labalaleli, bengicela lingishayele ingoma ethi yona amahosana eculwa insimbi zeJwane. Ngithanda ukubabonga kakhulu, imnandi ingoma yabo. Sibulwa i-government yethu yaseZimbabwe elokhetho. Kuyo ulane South Africa okungakhethwa khona ukuthi yini ishona uyini umZulu yini. Bebezothola something manje ngoba thina ngaba kumthwakaza kula nto esibhekayo. Abaculi bakithi bayacula mpela kodwa-ke abatholi lutho oluvela ku-government. Kusiya ngami. Kufanele ukuthi i-government ibanikeze something ngoba imnandi kakhulu ingoma yabo. Ngiyabonga lizari basakazi labalaleli abahla be-studio 7 kudawana zonke. Iyalibikelela womnyaka lowo wobutsha esawungena nzima kabuhlungangaka phakathi kwelizwe elibuhlungu elilobuhlungu obungaka. Asazi ukuthi kuyaphetha ngani, bakithi siyacela ukuthi yena ubaba uChavisa akasizwele bakithi, bahlale phansi bangenele bakithi. Sisebunzimeni abantwana ezikolo, izikolo ziyakhweza njalo nje i-school fees. Sesiswele asisebenzi, obaba baphila ngokukorokoza. Nakho isikorokoza laso sesingenela imimoya sokubizwa ukuthi bakorokoze ngendlela abadinga ngayo imali. Sizabuya ngaphila izwe lingelamali linje. Ngiyabonga ngikusikusipoqo.
Njani basakazi be-studio 7 yalibingelela, ngizithi njani impilo mbingelela bonke basakazi labalaleli. Hhayi, mina into lenziwa ngamatisha ngiyisoli. Yona i-government kayilungise imali elizwe ukuthi lawo amatisha nxa yisebenza yaba ngabantu abalemuli zabo. Akho nto, akula muntu ongasebenzela ukukholisa kuphele xa usebenza. Xa usebenza usebenzela impilo yakho yakusasa nokusapota imuli wakho. Sonke yenzaa lamatisha lamanensi awasoli. I-government yayithi yehle kakhulu. Labantwana sebethwele nzima basafundi, izinto akhiza bayini kusasa. Sisesiyinhlekisa kwabanye amazwe ngenxa yezanu PF ehle ukuthi lizwi laye kahle. Hhayi, lamthembo selami ibizwe lami ngigcine njalo lansikela uPane emzola e-K4.
Siyabonga abalaleli be-studio 7. Okhulumayo ngokwesikhathi Ncube ngisekheze uward 14. Into nje esihlupha kakhulu esizwe sobuhlungu ukuthi nalokho kudla ukuthiwa sincedisa ngakho singabantu siyizakhamizi ngenxa yendlala ekhona, sihlangana nokuthi namabele la esiwaholisa ngohulumende asiwanika i-welfare abuya amasaka akhona esezijumbajumbe bothiwe ukuthi lapho adlula khona ayavulwa achuthwe bese adluliselwe ebantwini. Kubuye kube nemali ezikhitshwayo ezingangama-$13. Ogogo ngikhuluma njezenje, abanye amasakabo asikabaningi abakabathathi ngokuthi leyo mali i-$13 ngabalayo abakayifuni. So hheyi, indaba ebuhlungu kakhulu indlala esibhekane layo ezindaweni esikizo, ngoba ogogo abanye bakhulile mpela, i-$13 akusento elula kuyo ukuthi ayithole. Ngokuba nje sikhuluma so amasaka, okunye uma usithathele ekugcineni uthole ukuthi ugogo okhululeyo ngesethathe ekugcineni uluphele kala mali esesiyathatha ekugcineni eseyitholile leyo mali, isakele yabe selisele sokuyisijumbane ngokungama-5 litre amathathu. Bakithi kubuhlungu kakhulu esihlangana lapho, asikwazi uhulumende ngenza njani ukuba ayenelisi ukuthi le old age le ayikhangele ingabe yakhithiswa mali kube nguye okhipha lapho kufika khona imali, khiphela abantu abadala lapho. Vele ukuthi thina esisasingane sicabasanyana siyenelisi ukuthi singayidinga leyo mali, kube yithi esikhiphayo. Asazi-ke ukuthi kuzalungisa nini konke lokhu, izinto ezihluphayo kakhulu esihlangana nazo. Kube sekuya kuthi ihlanganise njengo-ORAF nayo, sike sanikwa kwathiwa kuyaholiswa abantu. Abanye kubuye kunamakhadi amafoni amabizi engekho kurejista, abanye amabizi ekhona kurejista, amakhadi amafoni engekho wakuthi uswayini. So ukudla kwakhona ngikhuluma kugcinisiwe lamanje asikakuningi, ukuthi kuzanikwa nini abantu asikabi kwazi. Kulo buzima obukhulu kakhulu, abantu sebethitha besiyathona belindile ukuthi bazanikwa, kodwa-ke into yakhona ayikalungiseki ukuthi ukuthi konke indawo ithile corruption, akuya lapho ngela corruption. Ama idona yayithe yona iyanikeza imali ngomuntu ngomuntu wasekulungisa amakhadi. Bathi laba basebethethe leyo mali bathenga lokho kudla. Kathesi ukuthi kufike ebantwini sokuzima amakhadi asaqedakali, amavizo asatholakali, ikuyikuthi kutshengisa konke ukuthi kusela kulanti yakhona elizweni lapho elungileyo ngelasandla sokusela. Siyabonga.
Linjani balaleli be-Studio 7? Ya, siyabona abantwana bayatshengisela labani into enhle kakhulu. Sibonga umbalisi wabagqobayo kuloluya qanqalazo lwabo. Sacela kakhulu ukuthi wonke umuntu ephakame abonise le-government ukuthi ayisikho lokhu njengamahlaba ezulu esikuphilela kulo mhlaba. Ukuhlukuliza konke lokhu esikwenziwayo ayisikho. So sicela bonke abantu bephakame bebonise. Wonke umntwana la yaphakame ngoba ikusasa leli lizwe leli libulawayo. Ikusasa ngeyabo, asinye yethu. Thina sesiyehlulekile, sebesibulele basiqeda du. Siyabonga khona lapho.